sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani imthwakazi kaZulu olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Ntulikazi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsakazo weZBC uthi ngamanga ukuthi awuphi thuba amabandla aphikisayo, kodwa amabandla aphikisayo wona athi imali efunwa ngumsakazo lo ngeyokuwavimba yavalela phandle. Kanti vele ugatsha lwezokhetho iZEC kungani lungavuma ukuthi amabandla aphikisayo avunyelwe ukubona ukudindwa kwamaphepha okuvotela ama-ballot paper.
UZulu weZimbabwe ukhanya iphathekile ngendlela iZEC elungisela lolu khetho ngokungabi segcekeni udaba lokulotshwa lokugcina kwamaphepha ebhaloti. Umnumzana Mongameli Sibanda uthi kubalulekile ukuthi iZEC yenelise ukuphumela egcekeni kumabandla wonke kanye loZulu jikelele kundlela ephethe ngayo ukhetho ukuvikela ukuxabana kwamabandla okuyikho okuyimbangela yodlame kunketho ezedlileyo.
Thina njengezizalwane seZimbabwe siyafisa sibili ngamandla wonke ukuthi iZEC.
Namhlanje sisungula uhlelo lweviki yonke sihlaziya udaba lokubandlululana ngemihlobo i-tribalism ikhona na njalo ingaqedwa njani.
Ezweni laseZimbabwe nokuhlalisana kuhle ngoba isukumeza abantu besiNdebeleni ukuthi bathi ma besendaweni zabo imisebenzi ekhona iyathathwa ngabantu abeza bevela kwezinye indawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsakazo weZBC uthi ngamanga ukuthi awuphi thuba amabandla aphikisayo, kodwa wona amabandla aphikisayo athi imali efunwa umsakazo lo ngeyokuwavimba ngoba iningi kakhulu. Amabandla aphikisayo kumele ahlawule imali engamadola angamakhulu angamachumi ayisikhombisa i-$60,000 ukufaka umkhankaso wemizuzo emibili nje kuphela. Amabandla aphikisayo athi awanelisi ukuhlawula limali. Lona ibandla leZANU PF lihlala lisebenzisa umsakazo weZBC ukukhankasa kungaziwa ukuthi leli bandla liyabhadala na. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zicatshangelwa ukuthi zingafika izigidi ezinhlanu, i-5 million. Kodwa iningi lezizalwane lezi lithi kazisoze lenelise ukuyavota ekhaya ngenxa yezizathu eziningi, kodwa esimqoka ngesokuthi ilanga lokuvota lingomvulo. Sixoxele sinye salezi zizalwane umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Abantu abacaci nje kakhulu ukuthi kukhona okufuna okuzokwenzakalayo kuthi, kodwa okukhanyayo nje okwamanje okuncane nje okubonayo ukuthi abantu abaningi abalapha eSouth Africa abeZimbabwe abazukuhamba ukuyavota ngendaba zomsebenzi ngoba khona manje lolu khetho lwenzakala ngesikhathi abantu bangaba bebhiza iso sikhathi seholiday. So abantu abaningi ngokubona kwami ngokuzwa kwami bekhuluma abazukuphumelela ukuyavota kusho ukuthi-ke bazabe bebhiza ngalesi sikhathi lesi abantu ngomsebenzi abethiyeni abayenzayo la.
Ngokuzwa kwakho kulabo oyakuxoxisane labo bathini ngomumo wekhaya, ikakhulu nxa sikhangela amabandla wona la aphikisayo ukuthi kungathi kule ngqabangqoza njalo aqamuka phakathi laphakathi amaqembu akusazwakali ukuthi kuhamba njani, bathini ngalo?
Ya abantu bakhanya abalokukhala kakhulu ngendaba le, yinto esiqeda abantu amandla ukuthi ma lapha manje bekhangela ukuthi kuzaba lebandla elilodwa elizolwisana leZANU PF. Manje njengoba amabandla kuliwa phakathi namacoalition ayenzakaleyo yalensi eyenzakaleyo kanti into ezingazange zihambe kahle sokusenza kube le-discord phakathi. Abantu abaningi bakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi abazange belokuhloniphana kuzivumelwano, so kukhanya kusodabula amabandla ukuthi sokusenza ungabi neconfidence abantu abaselathemba ukuthi amabandla lawo ngendlela ami ngayo azosebenza kanjani ngoba kwezindawo uthola ukuthi i-alliance nakwaye iba nama-candidates ayi-2 kube kuthi kwesinye isikhathi i-NDCT ifake i-candidate yodwa i-alliance ifake i-candidate futhi sokubana kulimaza imicabango yabantu lalokho kade silokukhanda ukuthi kungenzakala abantu sabajabuli kakhulu ngendawo leyenzakalele
abantu bathini njengoba ukuvota kuyinto eqakathekileyo engenza ukuthi bakhethe uhulumende ongabusa ngendlela yokuthi babuyele ekhaya beyedinga imisebenzi lokunye okunjalo bathini ngalokho
abantu bebefisa ukuyavota khona ngabe kuthiwa into e-alliance ihambe kahle abantu bebefisa kakhulu ukuthi basebenzele ithuba leli ukuthi bavote ngoba lukhetho lwakuqala olungenamgabe since 1980 njalo lukhetho lwakuqala olungenatshwangirayi since 2000 so abantu bekhane ukuthi kathi sisikhathi ukuthi kutshintshe zonke izinto kulabakhokheli bamabandla bonke boyi-2 ngabakhokheli bamabandla abaqalayo ukungena ekhethweni bemena amabandla abo so abantu bebenethemba lokuthi hayi kathesi sizothinta kodwa-ke eyi khaya ngathi kunzima ngolokho okwenzakalayo so le nto le ikhaya athi izobisela abantu emuva bebefuna abantu ukuthi bavote bahambe baye ekhaya ngemva kokuthi umaukhetho luyabeliphumisa ama-results abafunayo abantu bayesebenzele ekhaya kodwa-ke amandla abantu abasenawo sebemadolo nzima abasazi abantu ifuture ukuthi yakuphi umasokunziswa
manje bonabo abathi bona bafuna ukuyavota kodwa besehluleka bake bakhuluma yini ukuthi kumbe bakhulumisane le embassy ukuthi ibancede ngalokhu kumbe bahle bazithulela bahlala phansi
kabazange baye ku-embassy ngoba khanya bona abantu laba bebefisa ukuthi ngalo bakube nendalokho yokuthiwa i-diaspora vote manje ngoba umthetho wasekhaya khanya ngathi kakuvumelananga akuvumelanga lokuyana so khokhana sobanta abantu bathi bangabi nesifiso ukuthi bayefika kwi-embassy ngoba ma beya kwi-embassy embassy izobatshela ukuthi kufanele ma babe barejista ekhaya 1-2 kube ukuthi kufanele bayivota khona ngoba abaningi bangikhona abantu balapha abasezimbabwe abasezinsouth africa abaningi azange barihambe ukuyarejista kodwa konke lokhu kubangelwa ngumumo okhona okuthi uhulumende ubamba abantu baphandle njengezitha zakhe azange abanike ichance ukuthi aluba kuthiwa kutholakala indlela ukuthi barejista ngaphandle kwamazwe so khokhana yikho kulinywe kusolimaza abantu sebesithi hayi abasekhaya njengoba nabo sibasiza lathi ngapha lokho sibesiza ngakho nabo mhlawumbe bangasisiza ngokuthi bavote ngendlela kathi esikhandele ngayo ngoba into esisebenzisayo ngayo kathi esikuthi thina abantu baku-diaspora sisebenza nabantu basekhaya sibacela sibancusa sibakhuthaza ukuthi kabavotele inguquko noba thina singenezinawo ukuhamba abavotele inguquko ngobuningi babalawo balakho ukujinisa sibili kulokho kwenzele kofunwa ngabantu
hello-ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalwane sezimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa le Studio 7 ekhona le eSouth Africa namhlanje sisungula uhlelo oluzethula ngisuku zonke kuyona le iviki olokuhlaziya udaba lokubandlululana ngemihlobo i-tribalism sisungula lolu hlelo ngengxoxo esiyenze lomnumzana George Mkhwananzi oyingcwethi kwezombusazwe njalo elonda imbali yamandebele
okokuqala mangithi mina le yinto embi kakhulu emele kothozwe isolwe kakhulu nge wonke umuntu othanda ukubona ukuthula ezweni laseZimbabwe nokuhlalisana kuhle ngoba isukumeza abantu besindebeleni ukuthi bathi ma besendaweni zabo imisebenzi ekhona iyathathwa ngabantu abeza bevela kwezinye indawo ukuthi lento ilungiseke ziningi izindlela ezingenziwa eyokuqala nje yikho ukuthi bangabathathwa bangaze bagqashwa abantu abasuka bevelela kwezinye izigaba zelizwe bethatha imisebenzi yabantu abathi ma behleli khonaphana nabo imisebenzi beyifuna babone sokungena abanye abantu ngokuqala lokho okwesibili uma kuyikuthi lokhu uhulumende akazimiselanga ukuthi akwenze sokumele bona abantu basemathebelelendi ngokuqoqana kwabo bathatha isinqumo sokuthi leyo nto bazoyiqeda bathini zikhona indlela ezokuqeda udubo okwesikhathana esincane zikhona ezingama-long term
nje lokho okwenziwe ngabafana be-MRP ngokwe-short term ukuthi baphume baqoqane bayodemonstrator kuhle kakhulu ngoba kwenza umhlaba ukwazi ukuthi kulohlupho ezweni laseZimbabwe.
Siyabona ukubana kuthe kuqala indaba yona le ATM Pick and Pay. Abanye abavela kwezinye izigaba bahle bathi kathi bona kuhamba njani, kungani bakhona abesendebeleni abasebenze eHarare, eManicaland lezinye izigaba kodwa abakaze bathole udubo. Uthini wena lo?
Balamanga. Imithonselanyana yabantu bakithi yebo ungabathola munye ngabathathu ngabahlanu kuzindawana ezithile ngaphandle kwemathobeleleni. Labo bantu lapho abakhona abathatheli muntu indawo yakhe. Balapho bebamba kakhulu ukuthi balithonse liwele emanzini olwandle. Thina sikhuluma ngakho koBulawayo, esikhuluma ngakho emathobeleleni, ngizothi ukwelula kancane. Sikhuluma ngokokuqala ngabantu ababuthwa nguhulumende basusa kwezinye izigaba ezingakhuluma isiNdebele ezobahlalisa emathebeleleni. Efulabhusi ngisiza North uyazi ukuthi amaplazi wonke lana e-Fort Rix enathathwayo kwathatha abantu beshurugu, kwathatha abantu bebhelingwe labezitshabane lezinye izigaba ezingakhuluma isiNdebele bazohlaliswa lapha. Engikhuluma nje njengoba nje no MP wakhona omelizano ngumuntu ongayisiyo wendawo yaseFlabusi. Sikhule thini iFlabusi sihlonitshwa njengenziki kamphakazi. Ama-writers abalobi bonke osigogo, ompofo, Isaac, baphuma laphana ulimi lwesiNdebele beluthembe yona indawo yala. Isichithiwe manje sokungeniswa abantu abangesibobo lapha. Mase sikhuluma ngeBulawayo, abantu ama-industry, ama-factory wonke lana laphana. Kuthathwe abantu, ilizwe lingakadiliki, bafakwa phakathi laphana basebenza, basusa abantu bakithi bagcina bebaleka besiya eGoli. Ilizwe selidilikile, kuqhubekile, into esebenzayo manje ngama-supermarket yakhatha abantu. Nawo ama-supermarket lawo noma ngu-Choppies, noma ngu-TM, noma ngubani, wenza into efanayo ukuthi abantu bangaphandle wabafaka lapha. Asikhulume ngabantu ababili abathathu okuthiwa batholakala eMtare Harare Chinoyi abakhuluma isiNdebele. Sikhuluma ngabantu okuthepha isizwe sonke sazogxunyekwa emathebeleni, sasusa abanikazi bendawo, baswela umhlaba, bacross i-border baya kwelinye ilizwe. Yinto esikhuluma ngayo leyo. Leyo nto ithi igolomba impi. Izimpi ziliwa nje kubanga izinto ezikazalezo.
Manje kuhulumende lapha siyabona ukuthi kulomuntu onjengomsekeli kamongameli umnumzana Mohadi, okuzinga lokuthi engaxazulula lolu daba ngakucele lukahulumende, umbone ngenelisa yini nxa engakhuluma ngalo daba lolu azame ukululungisisa?
Ngiyamkhumbula mina uKembu Mohadi abantu bezama ukubeka inkosi, waba omunye abantu bokuqala ukuthi inkosi kayifuneki endaweni ukuthi ngabe ukukhulumela abantu bemathebeleni angene ngetikiti lezaphu ebamele uyofika akhulume alwe lento eyisifiso sabo. Umuntu onjalo uzakwazi njani ukuthi angasimela? Uyabona kubo bonke abantu athi bengabo vice president kuthiwa bamele ucele lasemathebeleleni ngezaphu. Abantu kade bengakwenza babili kuphela, kube uJoshua Nkumbe phila ubengakwenza ngoba ubenaso isibindi umuntu abengamesabi. Umsika kade ngakwenza noma ubezalwa le emashonaleni kodwa bekwazi ukumela into yamathebeleleni. Laba asingakhulumi ngabo ngabantu nje abayiziyephuyephu ezingakwaziyo nokuthi kungani zikhona phayana.
Hello ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi kwezombusazwe njalo elonda imbali yamaNdebele, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Kusasa sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ibandla eselithunqese udaba lobandlululo lwemihlobo esigabeni seMandebeleni. Kanti vele ugatsha lwezokhetho iZEC kungani lungavumi ukuthi amabandla aphikisayo avunyelwe ukubona ukudindwa kwamaphepha okuvotela, ama-ballot papers? UGibson Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uzulu weZimbabwe ukhanya iphathekile ngendlela iZEC elungisela lolu khetho ngokungabi segcekeni udaba lokulotshwa lokugcina kwamaphepha ebaloti. umnumzana Mongameli Sibanda uthi kubalekile ukuthi izeki yenelise ukuphumela egcekeni kumabandla wonke kanye dozulu jikelele kundlela ephethe ngayo ukhetho ukuvikela ukuxabana kwamabandla okuyikho okuyimbangela yodlame kunketho ezedluleyo.
Sina njengezizalwane seZimbabwe siyafisa sibili ngamandla wonke ukuthi izeki yenelise ukuthi amaphathi wonke ayabona lapho kuprintwa khona ama-ballot paper, lalapha ama-ballot papers abegcinwe khona. Kuyisifiso sethu kakhulu 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 kakhulu. Ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi, and lo muntu oyabe impumela nxa seziphumile akula abantu abazakhonona. Ngoba wonke umuntu uyabe bona ukuthi into leyo yenzakala egcekeni. Akula umuntu ongaba lo mbuzo nxa izinto zibe zonke zibe segcekeni. Laba amanye amazwe bayebezabona sibili ukuthi ha eZimbabwe sokutshintshile sibili. Hayi isifiso sethu sibili izeki nxa engazama ngamandla ayo wonke wonke sibili. Ikwenze kube segcekeni lokhu. Hayi yikho esikufisayo. Lami yikho nginjengufisayo inkona lapha njengesizalwane seZimbabwe.
Umnumzana Frank Kanhlamba uthe yena njengoba izeki ilembali yokusebenza isekela ibandla elibusayo eleZANU PF kubalulekile ukuthi izeki itshengise uzulu weZimbabwe ukuthi ime eqinisweni ukwenzela ukuthi kungabi lokuphikisana kumpimela yokhetho.
Mina endlela engibona ngayo izeki kumele ivumele amanye amabandla kwanelisa ukwenzani ukuthi bekwazi ukuthi ama-ballot paper aprintwa nga and lokuthi azagcinwa nga. Because nxa sekuyakuba njalo andikutsho kule nto abayifihlayo and kukhona okungayenzakala ukuthi njengaseminyakeni anti kube uthola ukuthi ibandla eliyile libusayo liyagcina liwina ngoba abezeki bangani basebenza lalo leli bandla. Nxa kuyukuthi abasebenzi lalo kumele bebavumele konke kube transparent kukhanya igcekeni nto kuhanjiswa njani.
Okunye ukukhathaza amabandla aphikisayo ludaba loluhlu lwabavoti i-voters roll olubikwa lulamagama abantu abaningi abahlala kukheli linye, abanye abaleminyaka edlula elikhulu, abaningi lokunye abathi kutshengisa ukuthi lolu luhlu lulakho ukudala inkulumo ngemva kokhetho. Kumele sithu 7 ngiseHarare, Gibson Bebe.
Siyabonga Gibson Bebe. Lokhu sikudaba olufanayo. Iningi liyabuza ukuthi kanti kuliqiniso na ukuthi amasosha agcwele indawana zonke zelizwe. Lo ngumbuzo owafakwa ngabantu abaningi. Kodwa amasocha wona ayalandula athi lokho akusiloqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ngibe ngikwaziyo ndamakomisa ebeswa akhetha ngama-provinces provinces ashiyeneyo ayo arana ukhankasa endaweni ezithiye. Kuyeyo benxusa abantu abakhulu abangama-vice president ubana babuye bezoyenza ama-star rallies emkhankasweni kokubana njengobona nje izolo bebesewanje namhla babe lapha ngesonto babe khona bakobulawayo babebhoda kutshiyatshiyana kunjalo kunjalo. So sina amasosha hayi ebandleni ethu asikabo nekhankasa unless nga ikhankasela ibandle labo ele-MDC thingakithi ngabe zantu hayi asikabalo.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena? Ngike ngezungani uthi wena amasosha uyakwazi ukuthi akhona emakhaya la?
Amasosha siyakwazi ukuthi akhona akhankasela ibandla leZANU PF. Okachuma uyakwazi khona lokho. Yikho phela ubona ukhomisayo eZANU PF kulisosha urugeje. Kanti indaba kungangenanga umuntu obekuma-structures eZANU PF. Indaba kungene isosha ngemva kwekhulu. Amasosha akhona akhankasela ibandla leZANU PF. Amasosha akhona wafuna ukuphatha ngoba ayengike phela kepha umgabe ebese sekela ukuthi kungena abanye ayivele kepha umgabe bele ambition labo befuna ukukhokhela ilizwe. Akhona amasosha abonakala yiwakhankasela ibandla leZANU PF yikho sebefuna lokuthwala ama-ballot boxes. Sithi thina kangabuyele ezinkambeni bayekele ipolitics ingeyethu ama-politician singqikilane thina ama-politician hathi amasosha esekela ibandla elithile. Okachuma angeke avume ukuthi basebenza lawo amasosha ngoba phela angithiba ababhenefithayo kulawo masosha angeke aba-expose. Kodwa-ke thina i-intelligence yethu emakhaya athi ekugcweke amasosha mina singakhala kuma candidates abo abaningi ngama soldiers abanye ngama soldiers ukuthi sinababuyele kuma barracks abayekele zombusazwe ngezethu bona umsebenzi wabo ukuvikela ilizwe leZimbabwe ukuthi sivikela nje abantwana beZimbabwe sonke ungakhathalekile ibandla esikini.
Mnumzana Chuma one uthini ngalokho okukhulunywa ngumnumzana Ndlovu?
Ha manje manje vele andiyakwazi ukubona so indaba kamalume nomzukulu vele akusuke kwapho kwavunyelwana khonapho akusuke kwapho kwavunyelwana kodwa into esalayo ukuthi mina njengoba ngithile ngikhulumela iside yami ibandla lami lezanto ukuthi hhayi thina amathetha kasilawa asikhankaselayo siyakwazi ukuzikhankasela. Urugeje akhulume ngayo imalume wayirishota ye kodwa wasethiya phela waretire njengoba ngithile kudala umuntu angathiya ulelungelo lakhe elokuthi angene kwezombusazwe naye aphatheke kuma-political activities nxa esiphaya akathi umsebenzi hhayi kavuli brasil loko kuyamsebenzi ukuphula umthetho. So onke amasupervino abashoyo abangamakhandidati ngabantu abatshala bathiya umsebenzi sethiya umsebenzi le besebenzela-ke ngapha kwezombusazwe abangeni kwezombusazwe yena lokhu senama-serving members esibutheni loku vela kuqala sasisephula umthetho kwelizwe eleZimbabwe.
Mnumzana Ndlovu, uke wathi wena unganamasotsha awathembakali, manje pho nxa kuyukuthi kunqobe umuntu ongaso wezanu p f ukuthi abe ngumongameli, ubona ungani baza kuvuma yini lo?
Yikho sasikukhangele ukuthi sikubone-ke international community ikhangele, kumele ibone ukuthi ukuthetho luqhuthwa ngendlela eqondileyo. Sikhulileke sonke abantwana beZimbabwe bahambe bevota bakhethe abamfunayo. Lo oyabe sekhethwe ngabantwana beZimbabwe akulandlela amasosha angala ngayo ukuthi kabuze, ngoba international community ikhangele yabibona. Yikho-ke bazaba lobunzima-ke ngalesi sikhathi. Ngesikhathi esidlulileyo sikamgabe kwakulula ngoba umgabe wayevalela ama-international observers. Laba-ke bavuleli akhona khona eZimbabwe abona okwenzakalayo asinqobile sanisa ngabalela ngayo yikho-ke siyathokoza khonokho sibona ingani hhayi kathesi akulanto abangayenza kodwa sifuna nje ukunqabela ukuthi bangarigi bangabe yibo abathwala ama-ballot boxes okwabo ngabathangelibaraki bevikela uzulu weZimbabwe bevikela isizwe seZimbabwe engathathi hlangothi. Yikho-ke thina-ke abe-Civic Alliance silethemba ukuthi-ke umongameli osimeleyo ukuchamisa uzanqoba, anganqoba uzaphatha intambo yeZimbabwe. Amaxosha kakula lapho azangenela khona, kakula lapho kumele angenele khona.
Mnumzana Chuma, kusigqibele uhlelo usitshela wena ngodaba lokubana amasotsha engangenela yini nxa kuyukuthi umongameli Mnangagwa unqotshiwe.
Amasotsha azigqomele egcekeni athi wona kangeneli balandela khonoko okufihlwe izalwane zaseZimbabwe. Asibambe ilona lelo kuhambelano nalelo abasoze bangenele babathilo bethembisa. So pho-ke siyesabana singenele ekhetheni likhubukhetho ama-results aphume bese sibona-ke sesibuzana-ke ama-results ephumile hawu nalapha sokuhamba njani bona wakathesi asibambeni amazwi abo bathe bona abangenele njalo bathe bona bayahlalutsha noma ngubani noma ngubani. Ngakho-ke asibambeni nalelo sihambe ngabo nxa sokumele sikhulumeleso sokulokunye sekuthinzile zawukhuluma-ke khonapho singabe ngama-professor doom singabe ngabantu labana vele abahlala belahle ithemba ngezikhathi zonke. Asibeni sibe lethemba siye sivumele kolokho okukhulumileyo esibelela-ke sibone nxa sekuthinzile abakuthi ngesingisi ucross the bridge emithezele.
Hello-ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF, obexoxa endaweni yelo mnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance. Umanyano we-MDC Alliance uxolo lebalaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America. Umanyano we-MDC Alliance uthi uzatshengisela ngolwesithathu yonale iviki usola ukungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zokhetho yi-Zimbabwe Electoral Commission. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mnumzana Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sika mnumzana Nelson Chamisa.
Athekileyo izizalwane zeZimbabwe fanele kunazele ukuthi why zekhipha ingalipho nomqhila akula sizathu sokuthi yale ukuthi nxa kuya printa amaphepha okuvotela kuhanje abantu bonke bekhona ukuthi babone ukuthi bekusenziwani. Okwesibili, akulakhetho esicabanga ukuthi lingenzakala luphumelele izek ingayenzanga ukuthi indaba yama-ballot paper lendaba ye-voters roll ibe segcekeni ngoba i-ballot paper le-voters roll yizindlela ezimbili eziseleyo ekuzanu ezokuthi icile ngazo. Ngakho ngeke upresident uNelson Chamisa ukuthi ngeke bavunyele ukuthi baqhubeke besenza njalo izek kuzafanele yazi ukuthi akusoze kuvumele ukuthi baqhubeke ngaleyo ndlela.
Nxa ukhuluma nge-ballot paper eka mongameli dokotela Sibanda uthi wena izek ifake umongameli Mnangagwa phezulu liyibonile yini i-ballot paper leyo laba leqiniso lokuthi impela ngeqiniso?
Hayi vele phela udiboko lokuthi into engaziyo abantu bezano mntakamama yokuthi akusekho umuntu othanda izano. Bakhona abantu basebenza ezek ababuye begidima beklabalala betaba umkhosi babuya nesempulu basik ukuthi lina bantu i-ballot paper lelikhe lenziwe ngendlela engekho emthethweni phangani libone. So kuliqiniso mpela sethi kumele kahle sawubona ukuthi ayikho nje ngikhuluma, kuliqiniso ukuthi izek isithethe i-ballot paper yaliprinta ngendlela ukuthi upresident emasangaza naye isilakhe seliye lokuqala kukhona nesibili okuyinto engekho emthethweni njalo into engavunyelananga namanye amalungela ezombuso saze aphathekayo kukhetho lukamongameli.
Izek ibithembisile ukubana izalimema, izamema wonke amabandla, izanxusa wonke amabandla ezombusazwe ancintisayo ukuthi abe khona ekudindweni kwama-ballot papers la. Kusuke kwathini?
Yilo lolu dibo phela sina sikacabanga ukuthi hayi upresident Emmerson Mnangagwa kusuke kwathi hayi lokho ngeke kwenzakale ngoba lingakwenza ngizehlule ukwenza isito kungenzakala ngizehlule ukwenza isitoti sami ukuthi ngenzeni ngiprinta amaphepha ngokufuna kumbe ngibe lamaphepha avela kwezindawo angasolawa avele lapha. Yikho kwenza njalo lathi sivele sisethu ukuthi hawu umuntu abantu laba bayala into elula kangaka engeladubo asangasele ukuthi basinike izimali zokuthi kumbe sibe sithola amalantshi kumbe ezamabhasi ukuthi sitholakale sikhona khona ngani lapho ukuthi indawo khonaamaphepha sithethi nasizadinga abantu bethu abazabe bekhona nje babona bakhangele ukuthi kuphrinta amaphepha amaningi okungakanani njalo aphrintwa ngoluhlubani njalo nokuthi owaphrintayo ngubani bayibonele inke esetshenziswayo ukuthi yiphi esetshenziswayo ukuthi kudindwe lamaphepha. Kodwa uZulu weZimbabwe ufanele aye acabanga azibonele abantu beZimbabwe bafundile ukuthi kathi okwalayo okunzima kumbe kungathiwa kumbe kungathiwa yi-security threat angiyiboni sokuthiwa yenzakala ukuthi hhayi amabandla aphikisa angaba khona amaphrinta asuzasebenze kuhle akula ngitho la sizathu esisodwa esingaba khona to indicate that there would be a problem with ZEC allowing other parties to monitor the process. It really will cost ZEC nothing. ZEC, I saw the iswele lutho kumbe icine yaba lendleko yokuthi ivumele amabandla aphikisayo ukubuya lapha edindela khona amaphepha okuvotela upresident lamalungu eParliament la amakhansilini.
ZEC nxa ingasalungisisanga izikhalazo zenu dokotela Sibanda, umbuzo omkhulu ngothi eliza ngena yini kulolu khetho kumbe kalisoze lingena?
Now nxa ukhetho lusenzakala luzenzakala ngoba izek isicabanga ukuthi no kufanele senze ukhetho ngendlela esemthethweni. Abantu bathi hayi, we want to vote this year but we want to vote in an election that we can believe in. Kufanele izek ilungise lezi zinto kumbe nxa izek isehluleka hayi izek kayiphume. Yikho esiza kucela thina ukuthi hayi izek iyehluleka ngalele-ke ngayitshiyane le ndaba zokhetho kwele Zimbabwe bese sicela i-SADC, African Union, abo-United Nations ukuthi please come in sincedise izek ngoba iyehluleka ukuthi thi hayi upresident uMnangagwa nxa efuna ukuzophila.
Hello ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika umnumzana Nelson Chamisa ebesixoxa la eHarare singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umsakazo weZBC uthi ngamanga ukuthi awuphi thuba amabandla aphikisa ukuthi akhankasele ukhetho Namhlanje sisungule uhlelo lweviki yonke lapho esizaba sihlaziya udaba lokubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Thiyani indlebe kusasa silethulele elinye uhlandla lwesibili lwengqoqo yethu le. Lilale igama Chris Gandhi.